udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi yiyo esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungaseze lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yayo inkohlakalo uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloko lalokho okuza kwenziwa abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe icala elinje ene kube kukuthi umuntu lo uyagwetshwa ngokweqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa kukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo babekwazi ukuthi akekho umuntu ophezu komthetho nxa kukuthi umuntu ewonile njengento lento ezwe ngo-Obadiamoyo akahambe ayejele abotshwe kutshengisele ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukuthi liqede inkohlakalo kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lo mehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengayena le minyaka eminye edlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela ukuthi ayi-anti-corruption anti-corruption kunabanye abantu abazama ukuripota ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakalayo endaweni ezithize kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukuripota leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina ususiba nguwe osengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe osengathi usilecala so uhulumente akazimisele ukuthi aqede lobu huquluzwe obukhona osebenze ilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje
umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadiamoyo ubotshiwe ngolwesihlanu esetheswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe wavuka esiya enkantolo egqoke isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le
umuntu ma edale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu maqhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani ezongo ezinxa uyi-citizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona ungaselakho ingakho nxa kukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo nguminista kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulo munye indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshe ehanjize ayelala esitokisini ayecela ibail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa kukuthi ibail ye yagrantwa ngumagistrate kodwa-ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona